sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 25 kumbimbitho 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Esikubona kusenzakala edolobheni lakobulawayo sekungani yingabomo ngoba iCouncil ibilaso isikhathi sokuthi ilungisise konke obekufanele kulungisiswe ngomnyaka ophelileyo izulu lingaqali ukuwona.
Uzulu wakobulawayo uhlaba umkhosi ngokuvalelwa amanzi ngomasipala kulandela ukucitha kwamagetsi esitichini sempompi ezidonsa amanzi.
Asivumelani lesinqumo esethulwe yi-Privileges Committee edalela ePhalamende. Sibona ngathi lesi sinqumo sekomiti ekade ikhokhelwa ngubaba uSamkhange asizange siphe amalunga edalela ePhalamende ithuba eleneleyo ukuthi bachaze ukuthi lokho babekwenzelani.
Amalunga eMDC ePhalamende etheswa icala lokweyisa leli dale ngokuhoza kumbe ukungasukumeli uMongameli Mnangagwa abikwa ezajeziswa ngendlela ezigoqela ukuhlawuliswa imali. So kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamachumi phose amahlanu 49,404 ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. So kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamachumi phose amahlanu 49,404 ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 kusukela lolu hlelo lusungulwa ngenyanga edluleyo. Leli nani ligoqela umongameli Emmerson Mnangagwa, yena ohlatshwe izolo eVictoria Falls ekusungulweni kwehlandla lesibili lalolu hlelo. Umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga nguye owasungula ihlandla lakuqala ngenyanga edluleyo lapho ahlatshwa khona esibhedlela seWilkins eHarare. Abantu asebehlaselwe yi-coronavirus selokhe ifike eZimbabwe nyakenye sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 36,749. Phakathi kwabo kusinde abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu lane 34,476 njalo kwabhubha abedlula inkulungwane eyodwa elengxenye 1,516. Umthethwandaba we-High Court namuhla wale ukukhulula umeli we-Harare West edale lePhalamende uNkosazana Joanna Mamombe lomunye wakhe uCecilia Chimbiri ngemali yesibambiso i-bail. Ababili laba bangamalunga e-MDC Alliance njalo babotshwe kumalanga edluleyo besetheswa icala lokwephula iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus ngokwenza umhlangano lentathelizindaba. Kolunye njalo udaba umahluli wenkundla uJustice Chitapi uthe uza kwethula isinqumo ngolwesihlanu kusicelo sokukhululwa ngebail esikhwezwe isiphathamandla senhlanganiso yabafundi izinaso umnumzana Takuzwa Ngaziwure. uzulu wakobulawayo uhlaba omkhulu umkhosi ngokuvalelwa amanzi ngumasipala kulandela ukucitsha kwamagetsi esitishini sempompi ezidonsa amanzi. Kubika uBathabile Masuku.
Izakhamizi zamanye amalokishi akobulawayo zithi sezilamaviki amathathu zingelamanzi, njalo imizamo yokukhulumisana lomansipala iyehlula. Unkosikazi Gertrude Chuma oyisakhamuzi eChabalala uthi lolu dubo kwakumele lulungisiswe kulesikhathi.
Esikubona kusenzakala edolobheni lakobulawayo sekungani yingabomo, ngoba ikhansili ibilaso isikhathi sokuthi ilungisise konke obekufanele kulungisiswe ngomnyaka ophelileyo izulu lingakaqali ukuwona. Khathesi sekusiphambanisa ukuthi kwenzakalani, ngoba kuyibo abasitshela ukuthi amadamu aselamanzi. Ukuthi sikhumbule ukuthi kwezinye indawo umnyaka ophelileyo bekuphilwa nzima kungela manzi. Abalungisise yonke into kulesikhathi kungakazi konakale okuningi.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu ohlala eNkulumane uthi ikhansili ihlala ilendlela yokuvika imibuzo yabantu.
Hayi, indaba yesithi ikhansili le ibuhlungu kakhulu, ngoba nxa abantu bezahlala bengelamanzi bahlala belama excuses angapheliyo. Kade sebeqala ukukhuluma ngamapayipi asegugile, kukanti isikhathi sonke lesi bebehlezi kungelamanzi besehluke ukuthi bayalungisa.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo uthi okwenzakalayo kutshengisa ukwehluleka kwekhansili.
Mina nilesimanga esikhulu ngoba idolobho lethu alisoze liphumelele, silokhe sisalela emuva, ngoba ngesikhathi kumele kulungiswe izinto kungakaze wonakale akulalutho lolu oluyabe lusenziwa. Kodwa ukuthi nxa sokonakela izinto ikho lapho abantu asebeqasa khona ukuthi bazame ukulungisa izinto zakhona zabe sezizinengi kakhulu. Mboni ngani iphutha leli lomele lilungisiswe ikhansili yakobulawayo kwenze ukuthi lathi sithuthuke njengedolobho?
Embikweni owethulwe ikhansili, unobhala wekhansili umnumzana Christopher Dube wazise ukuba ikhansili izaqhubeka ivala amanzi okwensuku ezintathu ngeviki ngenxa yohlupho lokutsha komtshina wetransfoma yamagetsi esitishini esipompa amanzi. Lokhu kubangele ukufa komtshina opompa amanzi eThuli Reservoir, yona exhumane leHillside kanye leRifle Range Reservoirs. Isikhulumi sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngomonakalo lo.
Sibe lenkinga kumbe le power supply interruption e-affecte i-Criterion Waterworks lapha isipheka khona amanzi. Amagetsi a-affecte indlela esigezisa ngayo amanzi, njalo ukupompa kwamanzi ebuya edolobheni. Okwesibili, idolobho laba lamagetsi acitshwayo esingathi power surge. Lokhu kwenza ukuthi itrauma le moto eyepompi ezisebenza zihambisa amanzi kuThuli Reservoir iche.
Ngomnyaka odluleyo idolobho lakobulawayo beliphakathi kobunzima obukhulu bokuswela amanzi ngemva kokuba limise ukuthatha amanzi emadamu amathathu ele aphancema ilowa ncema lemzingwane. Lokhu kwenza ukuthi amalokishi amaningi aqede insuku eziyisithupha kusiya kumaviki amabili engelamanzi, njalo kwaqhamuka imikhuhlane yesisu eyabulala abantu eluveve. Ikhansili siqalile ukudonsa amanzi emadamu lawa, njalo amadamu ekhansili aselamanzi ayisilinganiso samachumi ayisikhombisa ekhulwini i-70% kulandela ukuna kwezulu. Uhulumende sewakhipha imali yokwakha idamu leGwayishangani okuyilo okukhangelelwe ukuthi lizaqeda uhlupho lokusilela kwamanzi kobulawayo. Ngenyanga edluleyo umongameli Emerson Mnangagwa uvule okusemthethweni izibhorane ezise Eppington Forest kanye lomcimbi wokuthakazelela ukuxhunywa kwephayiphi ezathwala amanzi isuka edamu leGwayishangani iwasa kobulawayo nxa seliphelile ukwakhiwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amalunga eMDC edale leparlamente etheswa icala lokuhoza lokwala ukusukumela uMongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi eze kuleli dale kuzehlakalo ezinhlanu abikwa ezatshesiswa ngokuhlawuliswa inkulungwane ezinhlanu zamadola eMelika i-$5,000 njalo athathelwe incwadi zokuhamba bisa ama-diplomatic passports. Lokho kuphume kumbiko okhitshwe yikomiti yedale lephalamende e-Privileges Committee. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ikomiti ye-Privileges Committee ekhokelwa ligqwetha njalo engummeli weMuthi South umnumzana Jonathan Samkanke weZANU-PF wethulela umbiko edale leSenate. Abanye njalo abazahlawuliswa ngummeli wezengeza West umnumzana Job Scala lomnumzana Settlement Chikwinya bazabhadala imali efika 800,000 RTGS ngokuyisa likomiti lapho icubungula udaba lokungahlonitshwa kukamongameli. Igqwetha lilodumo umnumzana Lavumo Maduku uthi amalunga edale lephalamende lawa ngempela aphambanisa.
Kana vakaramba kubhadhara, kana parlamende yanga ichiti vanofanira kubhadhara, vanenge vakutopara zveimwe mhosva yekuti
bengayala ukubhadhara bazabe sebephambanisa icala lokuba kabalaleli idale lephalamende.
Pamwe parlamende inenge yakutira zvimwe zvinhanho.
Uthe navo vaxotshwayo kuzamele vimangalelo emthethwandaba.
Vanenge vakutonokomplenawo kumakoti ekunze.
Labo abaxotshayo kuzamele iparlamente iye emadale, kuyabe sokumele beye kwamanye amadale ngoba sebephuzile ukubathonisisa.
Kana munhu akatobuda muparlamente kare mutongo wavo wanonoko wakauya too late.
Kodwa omunye walabo abethethwa leli cala umnumzana Settlement Chikwinya uthi icala lakhe kaliboni.
Ndezokupenda izvi, ndezemugodzi matsuro. Isusu
ina njengabameli eParliamente asivume ukumiswa phambi kwedale labantu bezana uPF kuphela. Ikomiti eyayisithonisisa komele ibe labameli beMDC. Akulamthetho othi kumele ngime ngenyawo xa umongameli welizwe engena edale leParliamente.
Kuna mthemo unondimanikiza kuti kana mbapinda munhu muParliamente ndimsimukire kunze kwaSpeaker Oga.
Isikhulumeli seMDC umnumzana Witness Dube uthi kabavumelani lesinqumo seParliamente.
Asivumeli lani lesinqumo esethulwe yi-Privileges Committee edale leParliamente. Sibona ngathi lesi sinqumo se-committee ekade khokhelwa ngubaba uSamkanke asizange siphe amalunga edale leParliamente ithuba eleneleyo ukuthi bachaze ukuthi lokho babekwenzelani njalo bakwenza njani.
Idale leParliamente lilawo amandla okubhadalisa abantu abangalihloniphiwo kumbe ukuleyisa njalo liyenelisa ukubhadalisa umuntu indleko zokwephula umthetho kumbe njalo ukuxotshwa abantu abangahloniphi imithetho yalo. Nxa lokhu okuthiwo yileli dale kungasiwa imithethwandaba, amalunga lawa alakho ukubhekana lobunzima ngoba engasoze athole ithuba lokuxazulula lokuphikisa lolu daba. Isisekelo sombuso sika-2013 sakhipha amandla ePhalamende okuhambisa abantu ejele nxa betholakale belecala. Komiti ithi amalunga lawa azahle athathelwe incwadi zokuhambisa nendleko lezi kodwa azaqhubeka engamalunga ePhalamende. Kulabo abatholakale belecala abangamashumi ayisishiyagalombili lasikhombisa ngamalunga edale le-House of Assembly kuthi abangamashumi amabili lane ngabeSenate. Abanye babo kabasekho lokuba khona ePhalamende ngemva kokuxotshiswa walawo madale umabili ngabebandla le-MDCT lele-People's Democratic Party. Ikomiti le iqale uphenyo lwayo ibuzisa amalunga edale lephalamende lawa sikamnumzana Pupuraito Garepi owezanu-PF. Amalunga we-MDC Alliance ayesedale abika aqala ukuba ngomsindo ngokuhlabela ingoma, amanye akazange azihluphe ngokuza edale ngalelo langa, amanye ayala ukusukuma aqhubeka ehlezi phansi kuthi amanye aziphumela phandle okuyinto eyenzakala kahlanu ngesikhathi uMongameli Mnangagwa ezokhuluma ePhalamende. Ekucubungeleni kwayo ikomiti le ithi ifumane ukuba iningi lamalunga lawa lingatshengisi ukuzisola ngesenzo sawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ku Kulife Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa labesifazana sikhangela ukuba ubhubhane lwe-COVID-19 lubathinte okunganani kanye lembono yabo ngohlelo lokuhlatshwa ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Umongameli Joseph Biden ukhangelelwe namhla ukuthi uzakhuluma lentathe lezindaba ngokwenzakala kule Melika oguqile abantu bokuza abagcwele emngceleni welizwe leMexico umkhuhlane weCOVID-19 lokudutshulwa kwabantu okusanda kwenzakala eGeorgia leColorado. UBiden ngakakhulumile ntathele zindaba eWhite House selokhu wangena esikhundleni sikamongameli ngozibandlela lonyaka. Bonke abangena esikhundleni lesi bakhulumisana lentathele zindaba lesanda kugcotshwa kwele Melika. ELeBotswana lithi lizanika abazingeli benyamazana imvumo yokudubula indlovu ezifika phose amakhulu amathathu 287 lonyaka ukwenzela ukuphungula inani lendlovu elizweni leli. Abazingeli bakhangelelwe ukuba baqale ukudubula indlovu lezi lezinye inyamazana ezikhethiweyo kusukela mhla ziyisithupha kumabasa kusiya ekupheleni kukampandula. ELeBotswana laqala ukuvumela abantu ukuthi bazingele indlovu ngomnyaka ka-2019 kulandela ukuvinjwa kwalokhu emhlabeni wonke jikelele zinhlanganiso ezilwisana nokubulawa kwendlovu mahlayana. Inhlanganiso yabodokotela e-Doctors Without Borders ithi amasotsha kule Ethiopia abulala abantu okwethusayo esabeleni seTigray waqhamuka impi yomvukela nyakenye. Abanye babo bathi babone amasotsha edubula abantu abane abehliswe ebhasini badutshulwa munye ngamunye.
Amazwi ethulwe ngomkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora izolo awukuthi ibandla lakhe lizasebenza lohulumende ngenjongo yokuthuthukisa ilizwe asebangele ukuthi abanye ikakhulu abe-MDC Alliance bathi lobo yibufakazi obungaphikwayo obuveza sobala ukuthi ibandla likaMonzora selisidla lezano PF. UMonzora wethu le amazwi la eVictoria Falls ngemva kokuphiwa ithuba ngumongameli Emmerson Mnangagwa lokuthi avale umkhosi wokusungula ihlandla lesibili lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yecoronavirus. Abe-MDC Alliance kamnumzana Nelson Chamisa bathi sokuzikhanyela ukuthi akulamahluko phakathi kukaMonzora loMnangagwa. Kunsukwana ezedluleyo uMonzora ubikwa ejele amalunga ePhalamende akubandla lakhe ukuthi akusamelanga achothoze uMnangagwa kumbe ukumbiza ngamagama amabi. Sixoxele lunga leMDC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu.
Isenzo sika Douglas Monzora kasisethusanga kasisimangalisanga ngoba sivele sisazi njalo sihlala sisitsho ukuthi basebenza lezano bayizano encane. Yikho ke akusethusanga kakusimangalisanga ukuthi abonakale ke seVictoria Falls. Kodwa ke into enhle ngesenzo sakhe sokuthi abantwana beZimbabwe kade besacabangela ukuthi ayifuna ungumuntu oqondileyo ufuna ukulwela ilungelo lwabantwana beZimbabwe sebekubonile bonke ukuthi ke lowo muntu uyizano njengoba sihlala sisitsho. Yikho wahamba e-Harvest House lamasotsha lamapolisi ehlomile bafika bamncedisa ukuthi athathe e-Harvest House. Yikho ehamba esiya-recall ama-MPs angasiwe ebandla lakhe ama-MPs awina angena ePhalamende nge-MDC Alliance. Yikho kwenza konke lokho encedisana lezano. Sihlala sikutsho ukuthi hayi uMonzora yizano, ibandla lakhe MDCT yizano, bonke bayizano, bonke labo makhophe. Yikho hayi bazange kusimangalisa, zange kusethuse nje. Uphume kwacaca ke indlubu iphumile khasi ebhasini yabonakala ke dandalazi sisegcekeni ke akula umuntu ongabuza ke umchayeli wethelakitha ngoba uyabe khanya isegcekeni kumbe akula umuntu ongabuza ukuthi imbuzi ngeyini iphakamisa umsila okaDouglas Monzora uphakamisa umsila abantu sebebonile abantwana bezimbabwe sebebonile ukuthi uyini
kodwa uyakulandula uMonzora ukuthi usebenza lezano njalo uthi khonokho elikwenzayo ukumsola lisithi usebenza lezano yikho azama ukukuguqula kupolitiki zeZimbabwe ipolitiki zenzondano uthi kumele iziphele
uMonzora uyazakala imbali yakhe abantwana bezimbabwe balayo ungumuntu ayisebenza lomzorewa ukuthengisa kwakhe kakuqalisanga kathesi waqalisa kudala evele esebenza lomzorewa yikho-ke kathesi uyaqhubekela phambili ke sesebenza lezanu ihistory yezanu p f iyazakala ukuthi izanu p f uyaletha umbhuqazo yaqeda abantu emathebhelelendi izanu p f uyaletha umrambatswina izanu p f uyeyacatshisa abantu lokho bangabonakala lamhlanje izanu p f uyeletha indlala elizweni iZANU-PF yeletha inhlupho zonke sizibona zisenzakala elizweni iZANU-PF yeletha amaphotholi esiwabona esenzakala iZANU-PF yiye exotsha amalunga ephalamende angena ngeMDC Alliance bebaxotsha besenzela ukusala beiZANU-PF kuphela ephalamende yikho ke nxa yena sethu usebenza leZANU-PF uqondile usebenza layo bebulala elizwe besiyaphambili
umnumzana Edwin Nhlofu lilunga leMDC Alliance Sixoxe njalo lesikhulumeli seMDC umnumzana Witness Dube yena othi kungamanga ukuthi sebesidla lezano PF
akutsho ukuthi sibambene lezano hatshi kutsho ukuthi siyabambisana lo hulumende siyabambisana into esindayo njenge-COVID-19 njengazo zonke inhlupho esilazo eZimbabwe ziyadinga ukuthi abakhokheli babambisane akutsho ukuthi siyabe sesimunye akutsho ukuthi siyavumelana izikhathi zonke akutsho ukuthi sizahlala sibambisana kikho konke kulokunye singeke sibambisane khona lezano ngeke sibambisane lezano nxa ichaya abantu ngeke sibambisane lezano uma ihlukuluza abantu ngamalungelo abo kodwa siyabambisana labo nxa besenza okuhle okuletha intuthuko okuletha ukuphepha komphakathi njengakhona okade kusenzakala eVictoria Falls
ungathini kulabo abathi ukuphiwa kukaMonzora ithuba lokukhuluma ngomnankagwa izolo okuveza sobala ukuthi iMDCT isiyingxenye yezano
Ubaba President uDouglas Monzora uphiwe ithuba lokubonga ekugcineni komsebenzi okungathiwa yi-vote of thanks. Yikho lapho laye athethe khona ithuba lokuthi abe sephosela kancane lokho akholelwa ukuthi kuzasenza ukuthi siqhubekele phambili ndawonye njengelizwe. Yikho lapho athe khona akumelanga silwisane nxa silembono etshiyeneyo. Silonkolo ke ethi thina ngesilungu bathi yi-rational disputation okunjengokuthi kumele nxa siphikisana kumbe silembono engafananiyo engahambelaniyo sixoxe kabanzi sidinwe nxa sidinwa siyelala sibuye kusasa sixoxe sibonisane omunye aze abone ukuthi kati omunye wami waqina simangala umbono kuyini okuhle ngombono wakhe sihlanganise imbono ukuze siphume lo mbono owodwa singalwanga kungafanga muntu kungahluphekanga muntu yiyo inkolo esilayo njenge-MDCT okwamanje lokho kuza kutsho ukuthi kuyabe kumele sisondelelane lebandla lezanu PF eParliament kuyakhulunywa kwesinye isikhathi kungaphikiswa nanga kuvunyelwana izinto ukuthi kungcono senze kanje batho labo ukuthi lapha singayenza kanje nxa kuyikuthi into ezizaletha izicazululo kumbe impendulo enhluphekeni zabantu yikho esikufunayo ukuthi kube sokuthiwa konke okwenziwa izanu kuyaphikiswa la izanu ithi konke okwenziwa i-opposition siyaphikisa yikho okusifikise lapha esikhona namhlanje
umnumzana Witness Dube sikhulumeli sebandla leMDCT kwezemidlalo lamhlanje ucaptain weqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni wecricket uSean Williams uthi bafunde okunengi okuzabaphathisa emidlalweni elandelayo kumidlalo abayidlalele iqembu leAfghanistan kunsukwana ezedluleyo kubika uJoseph Njanji
Ekhuluma kuphelani kwemidlalo yohlobo lo 2020 yona iphele iqembu leZimbabwe limotshwe kuyo yonke imidlalo emithathu eliyidlalele le-Afghanistan. Ukapteni weqembu leZimbabwe uSean Williams uthe abasoze balahle imbeleko ngokufelwa.
Nxa sikhangela indlela esidlale ngayo kwimidlalo yohlobo lwe-test, amajaha adlale kuhle kakhulu njalo kuyadanisa uba senelisanga unqoba. Kwimidlalo ye-2020 sihle sadliwa singakadlali, kodwa kunengi okuhle esikwenzileyo njalo kuqakathekile uba samukele ukuba kukhona lapho esehluleka kuphinde kube khona lapho esenza khona kuhle. Singakuhlanganisa kokubili sizathola izifundo ezizasiphathisa kusasa.
Iqembu leZimbabwe lidlale imidlalo emibili yohlobo lwe-test lele-Afghanistan yona ifike emaphethelweni. Iqembu leZimbabwe linqobe emdlalweni wokuqala ngama-wickets alitshumi, kwathi kowesibili iqembu le-Afghanistan linqobe ngama-wickets ayisithupha. Ngemva kwalokho la maqembu adibane kwimidlalo emithathu yohlobo bole 2020 lapho iqembu le-Afghanistan elikhwele lazehlela phezu kweleZimbabwe lanqoba ngamaranzi angamachumi amane lathoba mnembili emdlalweni wokuqala. Kwesibili linqobe ngamaranzi angamachumi amane lanhlanu, ukuthi kwesithathu linqobe ngamaranzi angamachumi amane lesikhombisa. Intatheli zindaba ezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi iqembu leZimbabwe akumelanga lisebenzise abadlali abafanayo kwimidlalo yohlobo lwe-test, baphinde kube yibo futhi abadlala imidlalo ye-2020.
Ngananzela abadlali esihambe labo e-Afghanistan ngabe test cricket formats lawo ayi-3 awe cricket. Kuqakathekile ukuthi-ke unanzelele ama-strength ama-players, uyehlukanise iqembu lakho, udinge abadlali abaningi-ke ngoba-ke i-T20 i-120 balls, so yona ilesikhathi esifitshane. So kuqakathekile ukuthi u-introduce-ke abafana abancane-ke nge-T20 bezakhula bengena kumanye ama-formats, and then ku-test ama-experienced-ke yiba sebengadlala i-test cricket.
Ngenyanga kamabasa iqembu leZimbabwe likhangelele ukuba lemukele ele-Pakistan, njalo lawa maqembu aza dibana kumidlalo emibili yohlobo lwe-test kanye lemithathu yohlobo lwe-2020. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjini.
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Umbuso kamongameli Joe Biden weMelika lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris ukhangelelwe ukulungisa inhlelo zokungena elizweni ezikhomba ukuthi eleMelika lilandela imithetho yalo, iziqondiso kwezempilakahle kanye lezamalungelo oluntu. Lo umbiko owethulelwe isigodlo seWhite House ngu-Ambassador Roberta Jacobson, umcebisi kamongameli Biden ongumqoqi wenhlelo ezisezansi yomngcele welizwe. Ukufeza linjongo, kuzaqalwa ngohlelo lwabantwana ole-Central American Minors Program kumbe i-CAM, lapho abantwana abazinkulungwane ezinhlanu 5,000 e-El Salvador, e-Honduras, le-Guatemala abahlanganiswa labazali babo ababehleli ngokusemthethweni kwele-Melika kusukela ngomnyaka ka-2014 kusiya ku-2017. Okwamanje ele-Melika selisungule ihlandla lakuqala lokulungisa i-CAM ngokuthi abafuna imvumo yokungena kulolu hlelo beqhubeka beyidinga, kukanti babengasavunyelwa. U-Ambassador Jacobson ucizelele ukuthi ukusungula i-CAM akutsho ukuthi umngcele weMelika ongezansi yelizwe usuvuliwe, njengalokho okuchiko yilabo abangenisa njalo bekhuphe impahla ngokungekho emthethweni kuleyo ndawo. Uthi,
I want to be clear, neither this announcement nor any of the other measures suggest that anyone, especially children and families with young children, should make the dangerous trip to try and enter the U.S. in an irregular fashion. The border is not open.
Ngithanda ukuthi ngicace, umbiko lo kumbe amanye amanyathelo esiwathathayo awutsho ukuthi kulomuntu, ikakhulu abantwana lemndeni elezingane, okufanele bethathe uhambo oluyingozi bezama ukungena kweleMelika ngokungekho emthethweni. Umngcele kawuvulwanga. Sisiya phambili, sizaqhubeka sidinga amagqwetha azaphathisa abafuna ukuvikelwa, ngapho sigcizelela imithetho yethu. Lokhu kungathatha isikhathi. U-Ambassador Jacobson uqhubeke wathi ukuqhuba uhlelo olutsha lolu kukhomba ukuthi sizizalwane zeMelika sitshengisa ubuntu phambilini kwemithetho yethu. Bekungumbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu wakoBulawayo uhlaba umkhosi omkhulu ngokuvalelwa amanzi ngomasipala kulandela ukucitsha kwamagetsi esitishini sempompi ezidonsa amanzi. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.